So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathele lithuba lokubonga uJonga Kantemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 17 Mfufu 2023 nguPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuyajabulisa kakhulu lokho kwenzakale izolo. Kanti njalo ngicabanga ukuthi abantu abaningi bebevele bekulindele ukuthi uMtsoaledi uzonqotshwa ngoba i-argument yakade ihambisile. Ibivele yona i-argument engingathi mina ilula. Kungakho ngithemba abantu abaningi bayajabula kakhulu.
Umthethwandaba waphezulu wakuleSouth Africa, owePretoria High Court, usuchithile isicelo sikaMpati Ntambo wendaba zasekhaya sokuthola imvumo yokuphikisa isinqumo sayo esiphathelane elengwalo ezeZimbabwe Exemption Permit.
Kuyakhanya sibili ukuthi kuyamele ukuthi ahambe abhule umlilo ngoba lokhu kungenza ukuthi kulumathe kuqalise i-Third World War nxa kungaphathwanga kuhle, nxa kungabanjwanga kuhle, ngoba amazwe amanye lawa azozahlale abukele.
Umongameli Joseph Biden welemelika ukhangelele ukwethekelela kwele Israel nakwele Jordan kusasa, lapho akhangelele ukuxoxisana nale nkokheli yamazwe lawo mabili ngempi ephakathi kwele Israel labebutho ele Hamas. Kule sizalwane seZimbabwe, umnumzana Tafats kwamanyika othi usexotshisa amalunga ebandla leZANU-PF ngamashumi ayisikhombisa 70 asedale lephalamende. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umthethwandaba waphezulu wakweleSouth Africa, owePretoria High Court, usichithile isicelo sikaMpati Ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Aaron Motsoaledi sokuthola imvumo yokuphikisa isinqumo sawo sokuthi isaziso sakhe sokuthi amaZimbabwe Exemption Permit azakwesulwa kasikho emthethweni. Uthuso Kumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Kusinqumo sawo esethulwe emphakathini ngomvulo, umthethwandaba wePretoria High Court uthi uchithe lesi sicelo ngoba lingekho ithuba lokuthi isicelo sikaMpati Ntambo Motsoaledi singaphumelela ukuguqula isimo somthethwandaba. Uthi uMpati Ntambo Motsoaledi wehluleke ukuletha ugwalo olufungelweyo olupha izizathu zakhe ngesikhathi kuthethwa leli cala emthethwandaba. Umthethwandaba uqhubeke usithi ezinye izizathu zikaMpati Ntambo Motsoaledi ezigoqela ukuthi ufuna ukuphikisa lesi sinqumo ngoba sicamukela kunqubo zedali laMpati Ntambo lokuthi umthethwandaba waphazamisa ngokuthi kwakufanele akhulumisane labanini bama-ZEP engakathathi isinqumo lesi ngamathambo nje angalanyama azama ukwengeza esithebeni. Isinqumo somthethwandaba lesi sesemukelwe ngenjabulo izalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Intatha yezindaba yeZimbabwe ezimeleyo umnumzana Mxolisi Ncube uthi bekuvele kusegcekeni ukuthi inyathelo likamnumzana Motsoaledi lokuphikisa isinqumo somthethwandaba alilazo insika zomthetho.
Kuyajabulisa kakhulu lokho kwenzakale izolo. Kanti njalo ngicabanga ukuthi abantu abaningi bebevele bekulindele ukuthi uMtsoaledi uzonqotshwa ngoba i-argument yakade ihambisile. Ibivele yona i-argument engingathi mina ilula. Kungakho ngithemba abantu abaningi bayajabula kakhulu.
Le yinto esekelwa ligqwetha lezamalungelo oluntu ehlanganisweni ezamalungelo e-African Diaspora Global Network, umnumzana Vusi Moses Banda. USibanda uthi ngitsho la magqwetha ayemele uMpati Ntambo kuthethwa lolu daba behluleka ukuletha izizathu ezibambekayo ngendlela athatha ngayo lesi sinqumo.
okusobala khona ukuthi cha ungqonqoshwe wasekhaya kubukeka sengathi indlela asebenza ngayo akathathi ukuxwayiswa ngabantu abazumthetho yena ubona ingathi wazi konke kunokuthi ahlale phansi axwayiswe alalele kungakho nje icala leli siyazi ukuthi usengabuya aqhubeka athi ufuna ukuya enkantolo yesekela umthetho selizwe ngoba udlalisa nje imali yentela zabantu kodwa umsebenzi uyamhlula ungqonqoshwe wasekhaya akasebenzisi ukucabanga nokuxwayiswa ngoba unabo abamele ukufanele bayamxwayisa ngezinquma zithathayo
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana ngakuthi uMabhena uthi izindaba ezinhle kakhulu ezikulesi sinqumo.
Abantu abaningi bebekhathazekile ukuthi kuza kwenzakalani mhlaka 31 December 2023 ngoba i-grace period yayithe yona 31 December 2023 njalo futhi ukuthi uminister bese aphila boso kususpenda ukuthi ku-implemente i-judgment eyayikhona. Yikhosa ke sabona Helen Suzman Foundation isigijima futhi sisiye enkantolo esisithi inkantolo ingavumeli ukuthi umphathi intambo ezangaphakathi abophe abantu laba baphethe ama-ZEP.
Lesi sinqumo sasemva sisho ukuthi sisamile mpo isinqumo somthethwandaba sokuthi ama-permit ze-ZEP asasemthethweni kuze kube ngumhlangula omnyaka ozayo. Lokhu kutsho ukuthi bayavunyelwa ukungena lokuphuma elizweni santando kuze kube ileso sikhathi umthethwandaba usuthethe esinye isinqumo esingahambisani nalesi. Abenhlanganiso ye-Helen Suzman Foundation ebiphikisana lenyathelo likamphathi intambo lesicelo sokuphikisa isinqumo semthethwandaba bebengakatholakali ukuthi baphawule ngalolu daba. Osaphethe isikhundla sesikhulumeli sikamphathi intambo Mswaledi umnumzana Thabo Mohola utshele Studio 7 ukuthi umphathi intambo Mswaledi uphakathi kokulungisa impendulo eqinileyo esinqumo lesi. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Umongameli Joe Biden wele Melika ukhangelele ukwethekelela kwele Israel la kwele Jordan kusasa. Lapho akhangelele ukuxoxisana lenkokheli yamazwela omabili ngempi ephakathi kwele Israel leqembu lebutho ele Hamas. Impi esibulalise abantu abafika phose inkulungwane lengxenye kulelo lizwe. Abezindaba abe Reuters babika ubana uhambo luka Biden lwenziwa ngesikhathi eleMelika selivumelene lele Israel kuba kumele kuncedwe abantu abahlala eGaza Strip asebethwele nzima ngokusilela kwamanzi ukudla lemithi ezibhedlela. Ibutho lakwele Israel eselilungiselela ukuhlasela ngamandla kwele Gaza selibhombe indawo eziningi labulala abantu abafika phose inkulungwane ezine 3800. Ele Israel lele Melika asekhuze eHezbollah ehlome yaphelela kwele Lebanon esike yaphosela amabhomba kwele Israel sisithi ayikuthakazeleli ukwenziwa ngele Israel eGaza Strip. Lokhu sokuzondise njalo ele Iran elisekela iHezbollah okwamanje abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000 sebesukile kwezinye indawo zeGaza Strip babuthana ezansi yalindawo kulandela inkuthazo eyenziwe ngele Israel elithi lizangena ngenkani njalo langamandla eGaza lapho elifuna ukususela amanqi bonke abakuHamas. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomfundisi Raphael Mthombeni okhonza eBrethren in Christ Church njalo ecubungula ezombusazwe ezimele.
Ukukhanya sibili ungathi ipressure ikhona kakhulu ikakhulu nxa kukhangelwa indlela iIsrayeli echaye ngayo kakhulu xa ichaya indawo zokuhlala zabantu kazana lakhona lokho ukuvalwa kwamanzi ukuvalwa kwamagetsi ukuvalwa kokudla ukuthi kungene laphana kubonakala sibili kungathi kuyinto embi eqakathekileyo ezima futhi kanti ke njalo
labona laba abathathwayo lokuthiwa ngama hostages abathathwa bangena ngaphana eGaza lalabo abemelila abemelika izizalwane ezisegaza ezingakaphumi ezilokhu eziphakathi khonapho konke khona lokhu kuyakhanya ukuthi kuxabene sibili njalo nxa kubonakala iIsrayeli ilokhu izangena ngenyawo lamatenki lakho konke besiyachaya khona ngale ngoba eqinisweni akulabantu abangu 1.2 million abangasuka endaweni baphume bonke kulabantu abaningi abazosala laphana abagulayo abadala abantwana izigoga labo bonke laba kanjalo abantu bonke labana bazawufa khona phana befele ezandleni ze-Israeli besithi balwisana le-Hamas.
Ubona ngazani uzakwenzani khona ngale-ke uBiden?
Kuyakhanya sibili ukuthi kuyamele ukuthi ahambe abhule umlilo ngoba lokhu kungenza ukuthi kulumathe kuqalise i-Third World War nxa kungathathwanga kuhle nxa kungabanjwanga kuhle ngoba amazwe amanye lawa azozahlale abukele kusenzakala ukuyidlizwa lokubulawa kwabantu kazana ngendlela enjengaleyo. Yikho ukubona kwami khona lokhu bathu.
Umfundisi Raphael Mthombeni okwenza eBrethren in Christ Church njalo ocubungula izombusazwe ezimele. Ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseDallas khona lapha eMelika. UGibbs Dube uphinde waxoxa ngodaba lolu loSheikh Bilal Gwenzi okholo lwesiMuslim.
Usizo sibili iAmerika ingahambisa kodwa njengoba sikwazi uBiden ingqondo zakhe ngeze double standards ufana legundwane eliluma livuthela lenza ingane ngalifuna igazi kodwa lena lifuna ukulimaza. Usizo ingahambisa sibili uBiden and liyamukeleka kodwa isifiso sakhe ayisiso sokusiza ngesokuthi abantu bengaboni ububi bakhe wena ungathi uvumele ukuthi abantu bebulawe then usibanike ukudla ufuna ukuthi bese besuthi ikwakufunayo ufuna ukuthi bese besuthi into ekhona kuphela yena ukuthi kakhuze lo umna wakhe u-Israyeli ukuthi evisele ilizwe kubanikazi akavisele ilizwe kubanikazi then bengavisela ilizwe kubanikazi hayi sibona sibili kuyalunga sibili ngoba sifuna ukuthula lapha emhlabeni sifuna abantu behlalisane kuhle sibili ilizwe latshontshwa leli iPalestine yatshontshwa kathi sabantu kwabasela lizwe so abantu kwabaviselwe ilizwe labo
pho uBiden kumele enzeni lapha Sheikh Gwenzi
so lolu usizo lwe-America hayi ngolokwenzela ukuthi umhlaba ungaboni ububi be-America ukuthi abantu becabanga ukuthi hayi i-America hayi lilizwe elihle liyasiza sibili kodwa hayi ifuna bese besuthi abantu labo ngoba kade sibayalamba so abantu be-America inganika ukudla lokhu abantu kabasaboni ububi bayo.
Lo-ke bekungu-Sheikh Bilal Gwenzi okholo lwesiMuslim imuzexoxa lapho loGibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Kulesizalwane eseZimbabwe umnumzana Tafaso Manyika ozithi usexotshisa amalunga ebandla leZANU-P F angamashumi ayisikhombisa 70 asedalele ephalamende. Amalunga la aqoqela umnumzana Tongai Mnangagwa umntakamongameli welizwe abambathintambo bakahulumende abanjengonkosikazi Stempson Nyoni labanye. UManyika utshele iStudio 7 ukuthi ungumsekeli kanobhala jikelele ebandla leZANU-P F ngakho-ke ulamandla uxotshisa amalunga ayidalele ephalamende angasalandeli iziqondiso zebandla leli kuthi usehambise incwadi yelamagama alabo abaxotshiswayo kusomlomo wedalele ephalamende umnumzana Jacob Mtenda. I-Studio 7 ayenelisanga ukuxoxa laye umtenda ngoba ubengadobhi umakhalekhukhwini wakhe. okokela amalunga awezanupf etalele palamende mnumzana Togarepi Pupurai uthi yena akabamazi uManyika. Upupurai uthi wehlulekile lamhla ukuthola incwadi kaManyika etalele palamende. Umabhalane omkhulu wepalamende mnumzana Kennedy Chokuda ube ngaphendulelayo umakhale kukhulini wakhe ngesikhathi edingwa iStudio 7 kwenzela ukuba achaze kabanzi ngodaba lukaManyika lolu. Kusanda kugqotshiswa njalo amalunga edale lepalamende lamakhansila ebandla le-Citizens Coalition for Change mnumzana Sengiso Chuma Chabangu ozithi ungunobhala jikelele webandla leli. Bayamphika abasebandleni le-CCC. Uhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee.
Kodwa bona bakwenza ngenxa yokuthi into yabo vele ayihlelekanga, ayila ma-structure, ngayila constitution, ngayilani. I-parliament nxa i-withdraw abantu ithala incwadi evela ephathini yona leyo esiposa abantu bangakhondi babuye e-parliament. Thina siyakwazi ukubona bakhona abantu vele ababesifakiwe province by province ukusendela ama-candidates ethu ukuthi bamele iparty yethu kuma-elections whether ku-council kumbe e-parliament. And siyakwazi futhi ukubona sine-structure ezigwanileyo. Sile presidium yethu egoqela upresident labasekelwa kababili u-national chairman bese kubuya u-secretary general wethu ubaba uPofu okhona elimaziyo lonke ongaphumputwayo ongadingwayo okwaziwayo ukuthi nxa ukhuma ngezanu pevu ungathi upresident ubani uyakwazi ngubaba uMnandagwa ungathi u-vice president ubani uyakwazi kulobaba uChiwenga kulobaba uMohadi ungathi u-national chairman ubani uyakwazi kulomama uMchinguri ungathi u-secretary general ubani uyakwazi ukuthi kulobaba u-Obedi Mpofu. So thina kwethu kuhlelekile bona ngala nto bona yikho phela uzwile even yena uchamisa uzikhumela yedwa athi akula muntu ole position ngaphandle kwakhe yedwa abanye laba phela basebenza ngendlela abangabesebenza ngayo yikho bona kugcine kubuya omunye umuntu wathi yena unjani ungu-secretary general. Thina ngapha kethu sihlelekile izifredele zonke zikhona akula muntu ongekhoyo phakathi kwabantu.
Ye kodwa ke uzakwenzani manje umdlenda lapho njengoba incwadi zihambile?
Hayi, awusuze umsebenzi lo kwalo ngoba thina iparty yethu ilayo and i-letter head yethu iyazakala ukuthi i-letter head enjani. Konke kwethu kucacile, kukhona ama-specimens angkhona akhona even e-parliament balawo. Abantu abasayinayo bakhona baziwa bonke. So thina akuna nto esiyicabangelayo kumbe esiyidingayo. Lowo nje umuntu nje oziphuphelayo nje ofuna ukubisa i-lowlen ingxabangxoza nje ezingekho. Kodwa thina singabantu abahlelekileyo, abantu abayazi into abayenzayo.
Umnumzana Joseph Chuma usebandla lini le ZANU PF udalele Central Committee. Limzexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ewobulawayo. UGibbs uphinde waxoxa nje ngodaba lunye lomnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC.
Yes, kuzwile lokho ukuthi unobhala jikelele we-ZANU PF umnumzana uManyika selobe incwadi elobela uSpeaker wePhalamende umnumzana uMdinda. Esithi yena kulamalunga ephalamende ebandla labe le-ZANU PF asebeba recordile abangu-70 izwe inews esisizwayo ke lezi kumaphephandaba lalapho kuphuma khona inews.
Uli kubona njani khonokho?
Thina njengeasilambulu njengabantu bethipho sisikhangele nje ikakhulu ukuthi ubaba uMdinda uzakwenzani, but sikhangelele ukuthi ngomthetho ofakile yena kufuze ukuthi abhalele iParliament incwadi eyazisa ukuthi sekulamabandla e-ZANU PF angu-70 arekholiwe, abhalele iveki njalo incwadi ebazisa ukuthi sekunama-members angu-70 aserekholiwe. Kodwa okukhulu kakhulu kwakhona konke yikuthi nxa sekunjalo sokusitsho ukuthi konkona phakathi kwa-210 ama-members of parliament ethu sesile less than 2/3 abasabe sebefele e-parliament ngoba abaningi bakhona seberekholiwe, okuyikutho ukuthi sokumele kube sokule esingathi ngesithiwa i-constitutional crisis. I-government isikholapsile ngalokho ke uMnangagwa labanye bake sebemele babizele ukhetho olutsha olumgceki kade sivele silubizela thina sithi ukhetho luka-2023 aluhambanga kuhle.
Futhi bona ngizani bungenzakala khonokho?
Kufuze kwenzakale nxa because laba bantu abarekholiweyo labantu abarekholwayo kusho ukuthi iparliament sile less than 2/3 abantu abakhona. ngalokho sesile constitutional crisis, uhulumende sekholapsile, kufuze kubuyelwe kube lokhetho lutsha oluzakhetha uhulumende ofunwa ngabantu. Kokwenzakala kwama recall kuthengisa ukuthi abantu abala confidence kukhetho elenziwe eZimbabwe. Abantu abantu bale confidence abantu zonke zolezo zenzakale. Ngalokho thina lokhu sikabona ukuthi kuyasisekela umbono wethu ukuthi kumele kube lokhetho olutsha oluzakwazi ukuthi kungabi laba recall la esiwabonayo, ngoba lokhu kuthengisa ukuthi kule problem ngokhetho lwayenziwayo.
Umnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sibandla le-Citizens Coalition for Change. Limuzoxoxa lapho uLogibbs Dube we-Studio 7 eseHarare. Abasakhulayo baveza imibono etshiyeneyo ngohlelo lwezinqumo ezihlelwa nguhulumende akhangele ukuziqhuba ngenhloso yokuthuthukisa abatsha kule Youth Strategic 5-Year Plan. Abanye bayalusekela, kodwa abanye basithi uhulumende kasoze agcwalise izithembiso zakhe. UTobias Mzingwa usethulela lolu daba.
Lanxa ugatsha lwendaba zabasakhulayo oluthembisa ukuthi eminyakeni emihlanu elandelayo abatsha bazathola imisebenzi, izimali zokusungula amabhizimusi, ukubafundisa imisebenzi yezandla lezinye inhlelo zentuthuko, ontanga abaningi bathi abathembi ukuthi uhulumende uzagcwalisisa lezi izithembiso. Umsekeli kamqondisi obona ngezokufundiswa kwemisebenzi yezandla ugatsha lwendaba zabasakhulayo, unkosikazi Sifiso Takavarasha, uthi abatsha bakhangelele ukuthuthuka kweminyaka emihlanu elandelayo.
Sikhangelele ukuthi through ama vocational training institutions ethu esilawo afika ku 63 sikhuthaza ama youth ukuthi bahambe bayefundela imisebenzi yezandla. Sikhona lapho njalo sine bank eyimpower bank, futhi yi bank lama youth. So i 5 years ezilandelayo sibili kumele ama-youth akhangele lesibili ukuthi bazaba lokusizakala, ngoba lolu lugatsha olutsha singathi new ministers, young and very energetic.
Kodwa osakhulayo waselupane umnumzana Mpumelelo Nyoni okhokhela abatsha enkonzweni ye-United Congregational Church of Southern Africa uthi kasuthiseki ngokuthi uhulumende uzenelisa ukufeza izithembiso zakhe.
Konke lokhu ngiyakubona kuhle, kodwa ngina confidence ekuphumeleleni kwakho. And i-confidence yami ngiluza ngenxa yokukhangela emuva ukuthi ama-policies ake abakhona before, kodwa azange ya-implement. And so angila hope yokuthi lanxa ngikhangela phambili wona lawa matsha khona wona aza-implement.
Emhlanganweni oqoqwe ngabogatsha lwabatsha osolwehlukaniswa lonyaka lolwezemidlalo, uhulumende uthe abasakhulayo bazathola amathuba okuthuthuka enhlangothini zonke zempilo, ikakhulu kwezomnotho, ukwenzela ukuthi benelise ukuziphilisa. Osakhulayo umnumzana Constantine Mpofu usebenza lentsha yaseMatobo ekunhlanganiso yeMatobo Youth Initiative. Yena uthi ukuqhutshwa kwenhlelo zokuthi abasakhulayo bethole izimali zokusungula amabhizimusi ebhanga labo le-Empower Bank zilongcindezelo.
We actually need also to have a scientific study on the progress of those loans, the people that have access to those loans. How have they fared? Are they better off now, or are they back into the where they were before they accessed those loans?
Isifundise University of Zimbabwe, unkosikazi Mayibonge Mhlophe, uthi ukuzinikela ukusebenzela ndawonye labatsha kundingeko zabo yikho okungabangela ukuthi izinqumo zikahulumende ziphumelele.
Mina ngibona isifiso sikahulumende sisihle, kodwa kufuna ukuthi abantu besebenze ndawonye ukuze thina lakhise lama-benefits. Okuthi uhulumende ufuna ukwenza konke eyedwa yikho okwenza imizamo yakhe ingaphumeleli. We should own ama-programs lawa njengabatsha. I just hope akusizi ithembiso kuphela, kungasoze kube le-action.
Ingcweti ecubungula indaba zabontanga ekwele South Africa, umnumzana Bhekimpilo Ncube, uthi kulobandlululo kunhlelo zokuthuthukisa abasakhulayo okubangela ukuthi ontanga bengamthembi uhulumende.
Sesibonile ukuthi ngensuku ezidlulileyo imisebenzi leyi ilabantu baya abayiphiwayo, njalo imisebenzi leyi ayikayeneli, yikho uzobona abantu sebephuma elizweni. Kudala beyihlabela leyo ngoma, hayi siyazi sonke ukuthi asonto esingathembela kuyo. Endabeni zamaloni, hayi themba sonke siyazi ukuthi amaloni ayisiye wonke umuntu omusha ofinyelelayo ukuthi awathole lawo maloni. So ngokunjalo-ke yikwini okutshintshileyo eminyakeni edlulileyo kumbe ensukwini ezidlulileyo ezayenza ukuthi leyo vision iphumelele.
Ezinye ingcwethi ezigubungula indaba zabatsha zithi kuza kuba lukhuni ukuthi ontanga bethembe ukuthi uhulumende uzagcwalisisa lokhu akuthembisileyo ngoba eminyakeni edluleyo uveze ukuba umlomo awugcwalelwa mfula. Abanye abasakhulayo bathi bengathola amathuba okuya phandle kwelizwe bazawamukela ngezandla zombili. Inani labasakhulayo abakwele Zimbabwe likhangelelwa ukuba ledlule isilinganiso esingamachumi phose ayisikhombisa 67.7%. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Kwamanje ke, wathi sizwe abanye babalaleli bakaStudio 7 besipha imbono yabo ngokuphathelane lempilo.
Suku 6.6%. Umnotho okhuphuka ngesikhathi samavoti kwenze njani? Ngamanga. Ukhutshulwa ngobani ngoba kulabantu akula namabusiness namafemu. Ukhutshulwa ukuthi betshontshe igolide yile khuphula umnotho yazombuswa seZimbabwe so. Hayi, amanga aluhlaza joko, amanga aluhlaza joko. And futhi ayinamahloni uma isithi umnotho ukhuphukile. Ukhuphuka kunganana ukudla kudula kangaka. Kuzosubuhlungu kakhulu lokho mpela okukhulunywa ngeZimbabwe sikubona kuphuma TV.
Mina mangalisayela abagxeka uChabanga futhi uChabanga bamcela bathi ngithengisi izanu. Chabanga waye kungalalelwa izikhalazo zikaChabanga ukuthi Chabanga ukhala ngani bese kuzama ukulungisisa izikhalazo zakhe. Ochamisa ngomtando wayiphikiswa bafuna ukuzenzela nje emathebeleleni. Okuyinto eyalwa nguChabanga ekhulunyelwa but bemathebeleni basivukeni sekele ukulokho esifunza izinto ngabantu baseHarare.
Labo ke bekungabalaleli bakaStudio 7 besipha imibono yabo ngabakubona kusenzakala empilweni zabo. For Live Talk namhlanje uhlelo The Connection sikhokala basakhulayo ubana sizwe imibono yabo ngokuqhubeka kokulwisana phakathi kwele Israel leqembu lebutho ele Hamas lakwele Palestine eGaza Strip. Wonike isikhathi sethu kasisavuma ukuba siqhubekele phambili silokhu sisonke kodwa singekehlukani kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo ebezigokhela. Umthethondaba waphezulu wakwele South Africa owePretoria High Court usuchithile isicelo sikamphathi ntambo wendaba zasekhaya sokuthola imvumo yokuphikisa isinqumo sawo esiphathelane lengwalo ezeZimbabwe exemption permit. Umongameli Joseph Biden wele Melika ukhangelelwe ukwethekelela kwele Israel lakwele Jordan kusasa lapho ke azaxoxisana lenkokheli yamazwe la ngempi ephakathi kwele Israel leqembu elebutho ele Hamas. Kulesizalwane eseZimbabwe umnumzana Tafatswa Manyika yena ke othi usekhochisa amalunga ebandla leZANU PF angamashumi ayisikhombisa 70 asedale lephalamende yena ezithi ungumsekeli kanobhala jikelele weZANU PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.